Indaba yamapension sabhalela uhulumende khona ngale kwabe cabinet. Sibakhumbuza ukuthi ulamalungelo akhe ubaba uMpoko angaphansi kwesisekelo sombuso welizwe iconstitution. Ngoba ungaya esigabeni sesi-102 seconstitution uzathola ukuthi yena na kubhaliwe khonapho ukuthi umuntu ade engu-president kumbe engu-vice president kumele abe le-pension elingana leholo le-vice president osesihlaleni ngesikhathi kubhadalwa leyo pension. Njalo kumele abe lama-allowances, abe lokunye okunjengokwe-security obutabe kubhalwe ngaphansi kwe-Act of Parliament. Yikho-ke sabakhumbuza hayi kulamalungelo lawa.
Kodwa siyabona ukubana uMongameli Emmerson Mnangagwa wethula umthetho okufaka sobala ukuthi imali yona le ipension izaphiwa owayengumongameli uMgabe, akukhulumanga ngomphoko. Manje liza kuhambisa njani khona?
Hatshi ke khonapho uyabona ke babanko, umthetho ka-former president ama-benefits lama-allowance yiwo adungakabi khona. Ngichasise khonapho indaba ye-pension. Ka-president lo vice president, former president lo former vice president, ubhaliwe already, ubhaliwe kulotshiwe e-constitution ukuthi i-pension yakhe liholo lalo obambe isikhundla soneso ngaleso sikhathi. Ubhaliwe. Okungabhalwanga okuthiwa-ke kuzabhalwa ngaphansi kwe-Act of Parliament lama-regulation ngama-allowances lamanye ama-benefits anjengokuthi o-holiday, o-medical aid, okokuthi uzahlala ngaphi. Yikho okungekho ku-constitution kuthiwa kuzaba ngaphansi kwe-Act of Parliament langaphansi kwama-regulations. Lawo ma-regulation okhuluma ngawo yiwo ama-regulation ke asebhala ukuthi okuka-president kuzaba yilokhu, ngoba upresident ebesilayi nguyena lo yedwa uMgabe wayengasoze azibhalele yena ukuthi ama-allowance lama-benefits akhe angaphuma esikhundleni azaba yiwa